Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 kuNhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende useqathe inkampani yaseMelika esibili ukuthi imncedise ukukhankasela ukwesula izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika.
Ayibona ngani imizamo kaMnangagwa iyona le mizamo efana le abantu sibabiza sithi ngamaqembo odlakela andi ukuthiwa yimafia.
Impilo iqhubeka isiba lukhuni kulandela ukukhwela kwentengo yesinkwa.
Maqathanisa abantu abakhokengela kudla bethwele enzima, kwenza kube lula ukuthi ubone lokho kunyokothiselwa ngomunye ukuthi kuncane kakhulu kule ndlala engekhaya.
Okuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqhakathekiswa ezikolo, sixoxa lowalwa impi yenkululeko unkosikazi Queen Maligwa.
Into esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele bazakala iqiniso ngoba iVictra yiyo eyakhulukiliswa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayidimeliwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa seqashe inkampani yaseMelika esibili ukuthi imncedise ukukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga eZANU-PF nguhulumende weMelika. Imbiko eseyamukele izolo iveza ukuthi umphathini ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ulobelane isivumelwano le-Avenue Strategies Global ngomabasa bavumelana ukuthi leZimbabwe lizabhadala linkampani ukuthi imali eyisigidi esisodwa i-$1 million ngomnyaka ukuze iguquzele ukwesulwa kwezijeziso zenotho. Inkampani le iphiwe njalo umlandu wokukhuthaza wonke amazwe angentshonalanga ukuthi amukele leZimbabwe esibayeni sezizwe zomhlaba njalo aliphathise kunhlelo zokuvuselela umnotho walo. Ngombimbito uhulumende weZANU-PF uqashe njalo inkampani yeMelika eBallard Group ukuthi imenzele umsebenzi ofanayo imhlawula ingxenye yesigidi ngomnyaka. UDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ngaphandle kokugququzela izenzo zakhe ukuqatshwa amankampani akweMelika ukuthi amveze njengomhulumende omuhle akusoze kumphathise uhulumende kaMongameli Mnangagwa.
Ayibona ngani imizamo kaMnangagwa iyona le mizamo efana le abantu sibabiza sithi ngamaqembo odlakela andi ukuthiwa yimafia. Ukuthi nicabanga ukuthi umhlaba nje ungaqilwa ukhangele isikhathi sonke ngoba yena ethemba ukuthi uzabe ezigezisa nje kuphele engalungisanga izinto. Ngibona ngani kananzelela ukuthi sibangase kuso side kakhulu okokuthi ngeke abe lobubelo, kodwa kukhona kunye ngani ekungani siyakuzwa lapho ukuthi abantu laba abaqhatshayo nje uMnangagwa abaqhatshela ukuthi benze umsebenzi wokuthi angani ufaka elizwe ekukhanyeni okuhle. UMnangagwa olungisela ukuthi nxa kungaba khona ukuvuka kwabantu besithi badinga uhulumende olengqondo, yena ulungiselela ukuthi alwisane labantu ngendlela ephakeme kakhulu, ebese esebenza la amankampani ukuthi avale iqiniso lingazakali kwamanye amazwe. Kodwa ngibona ngani mina intatheli izindaba soze ziyekele lokho kusenzakala.
Ubona iphumelela yini imizamo yakhe amazwe afana leMelika labo Bilithane edlelana kuhle la uhulumende kaMnangagwa.
Ngibone ngani kuyizeneze ilizwe njengeBilithane sikhuluma kanje akumavika amangaki bephumise ugwalo olukhangela ngezelungelo lwabantu emhlabeni wonke jikelele batho ukuthi babone ngani umnumzana uMnangagwa ngani uliqili uzama ulume position isikhathi sonke ezenzayo umuntu oqondileyo bonani khona ukho ukuzamfaka esibangeni sokuthi angaphumelele ekuqileni kwakhe njalo laba ngapha ngeke basuke baziphikise kangawo ngendlela yokuthi sesithi ngesikhiwa va on record ngokuthi bayamazi ukuthi uMnangagwa ungani uluma position njalo iqiniso lingani liyamehlula
ukuze abonakale ngendlela enhle emehlweni ezizwe zomhlaba uhulumende kaMnangagwa yini amele ayenze
kumele kulungiswe indaba yokhetho ukuthi nxa usenziwa ukhetho lanxa kulungiselelwa ukhetho olulandelayo luhanjiswe ngendlela eletha isibindi ebantwini ukuthi lwenziwe ngokuqondileyo njalo lwenzela ukuthi umuntu ophumayo lapho ephumelele uyabe ngumuntu othandwe ngabantu okhethwe ngabantu bese kukhangelwa njalo iindaba zokuthi umthetho uhanjiswa njani elizweni ubuhuquluzi lento esifana lazeni zifanele zilungiswe kulungiswe iindaba zenhlangothi zikahulumente ezimele zodwa ezifanana lama-court lama-commissions afanele abe independent ahlanganisela iZimbabwe Electoral Commission SEDZAC kube njalo lokuzimisele ukuthi uhulumende uzalwisana kakhulu lobuqili lobutsotsi obuphuma kungatsha zakhe kusukela phezulu kukahulumende lokuhlonitshwa kwelungelo labantu ukuthi kuyabe kungabulawa abantu lokuhlonitshwa kwemithetho yedemokhrasi ukuthi abantu bathole uzibuse omqoka njalo oqondileyo mbonengani vele izinto ezingu-5 ezazikhulunywe upresident uNelson Chamisa izinto esifanele ziqhubekele zisenziwa ukwenzela ukuthi kuphunyeleliswe udaba lokuthi iZimbabwe ibonakale ngokuhle lanxa engaphansi kukabani njengabe ngumongameli.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBilithane. Kunjalo nje unobhala kamphathi ntambo wezembiko umnumzana Nick Mangwana uthi kazi lutho ngenkampani le eqatshiweyo kodwa uthi yena kaboni lutho olubi nxa iqatshwe kusemthethweni. UMangwana uthi njengoba ilizwe leZimbabwe libhekane lezijeziso zenotho kumele lidinge amankampani afana layo nale eqatshiweyo ukwenqabela imbiko eyanganxele esipha umzekeliso wamanye amazwe afana leSaudi Arabia athi alamankampani anje amahlanu kunye leRwanda eyayilamahlanu kodwa ukakathesi isilamathathu. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi labezempila kahle bathi zilakho balakho ukukhalala umsebenzi yiloba nini kuqala nje kuliviki zikhonona ngeholo eliphansi. Izisebenzi lezi zithi uhulumende kumele engeze iholo lazo njalo abuye azibhadale ngedola lakweleMelika ngoba eleZimbabwe elamabond note alisathengi lutho. Ugatsha lweNational Statistical Agency lwazise izolo ukuthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo i-inflation ngesiNgisi sikhuphuke ngezinga elikhulu ngenyanga edluleyo safika phose kukhulu i-97.85% nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Lolu gatsha luthi intengo zikhuphuke ngesilinganiso esingena kumachumi amabili lambili ekhulwini i-21.99% phakathi kwenyanga kamabasa likaNkwenkwezi. Izolo intengo yesinkwa ikhwele isuka ku-$3.40 yaya ku-$4.25 lanxa singatholakali isinkwa ezitolo. Isikhulumeli senhlanganiso elwela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana ayifidlela Ncube uthi bakhathazekile kakhulu ngobunzima uZulu abhekana labo.
Isizwe kubuhlungu kakhulu ngobuhlungu abantu abadlula kibo abalokhu bengena kibo kusiya phambili. Into abangayibanganga kodwa bangwe ngabanye ukuthi yenzeke imali kayisakwazi ukuthenga lutho. Njengoba sisitsho ukuthi inflation iyaqansa kusho ukuthi sisinto sayo nxa ithenga izinto sesiphelile kasisekho. Ngakho ke kuyinto elusizi kakhulu kuza kwenza ukuthi into zonke zikhwele kunjalo nje abantu akula holo elikhwelayo abaningi abasebenzi vele phakathi kwelizwe. Ngakho ke kuzaba ngubuhlungu obusabekayo. Siyakhala njengenhlanganiso ukuthi kakulungiswe lokhu masinyane kungakonakali izinto eziningi ngoba eziningi vele sezonakale kakhulu. Kanti ke njengoba sikhuluma isinkwa asisathengeki, akusathengeki lutho, akulanto ongangena esitolo uyithenge uphume ulayo. Imali kayisathengi lutho namhlanje, ibhondi kalisathengi lutho, kalisasebenzi phakathi kwelizwe leZimbabwe.
Abantu bafuthelene bathukuthele Ncube izaphetha ngani yonke linyakanyaka?
Iyaphetha ngokuthi iphele ngokuba nxa ingaphelanga abantu kufuthelana kusoze kuphele. Baza qhubeka bethukuthele kakhulu ngokuba kuyinto embi kakhulu abantu baphakathi kosiza abantu baphakathi kobuhlungu. Umuntu nxa engenelisi ukukondla abantu bakhe ngeke avuke sithina kakulandaba. Ngakho ke kuzamela ukuthi ilungiswe nguhulumende kumbe abantu bazazilungisela bona ngokwabo. Ngandlela thile izalungiswa lento ngoba ngeke ihlale kuze kube phakathi nje.
Uba ngayilungisisa njani abantu ngaphandle kokutshengisela esitaladeni kodwa ukutshengisela khona uhulumende uyethusela uthi ozalokotha nje akhona amasosha lamapolisa azimisele.
Bazamele baqhathanise phakathi kokwethusela khona lokho kumbe ukwesaba indlala ngekhaya, ukwesaba ukuthi abantwana bangafundi, ukwesaba ukuthi ungabhadala i-school fees, ukwesaba usiza ekhaya. Ngaqhathanisa abantu abakho bengelakudla bethwele enzima kwenza kube lula ukuthi ubone lokho okunye okwethuselwa ngomunye ukuthi kuncane kakhulu kule ndlala engekhaya. Ngakho-ke abantu bazamele babone ukuthi indlala enkulu besabe yona okwedlula lo omunye obesabisayo.
Udubo olukhona kwezombusazwe elizweni abantu abaningi bayavumelana ukubana yilo olungabale sisombululo alubana luthelwa lungisiswa. Uyakubona yini ukuzimisela phakathi kwezano le-MDC kaChamisa ukukhulumisana?
Hayi, okwakhathesi akukabi khona, abakavezi ukuzinikela, basaphoselana ngamazwi omunye mengale omunye mengale, ngabakasebenzeli abantu beZimbabwe njengalokhu befanele babasebenzele. Ngakho-ke kumele kutshintshe khona lokhu ngokuba vele nxa ungalungisanga ipolitiki izinto zonke lezi ezinye azisoze zilunge. Yiyo eqakathekileyo ukuthi ilungiswe, ingalungiswa yona kulula ukuthi ubusulungisa lezi ezinye ezomnotho.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulezi kliwu eziyisithupha ezihlasele indlu kobulawayo lapho kuhlala khona omunye undoda othengisa igolide zatshaya kabuhlungu abantu kade besendlini le edolobheni andubana zibaleke le mali edlula inkulungwane eziyisikhombisa i-$7,000. Iphephandaba lobulembu be-internet leZim Live lithi amapasipoti asethatha isikhathi eside esingedlula umnyaka ukuthi umuntu aze ayithole. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele nge-WhatsApp.
Salibonani emsakazweni we-Studio 7. Siyabonga ngendaba eziqakathekileyo elisethulela zona nsuku zonke. But silesikhalazo, siyakhala shuwa ukuthi nga ukhona nje ongasizwa ukukhala kwethu. I-ZANU-PF isisihlukuluze kakhulu shem. lamasiguqa sithandaza njenkosini siyathandaza ukuthi mhlawumbe nga inkosi yababona abantu bezanuphila ikibathathe nje babeke kweyinye icontinent yomhlaba maybe singasala silokuthula elizweni lethu sekungathi mhlawumbe yibo bodwa nje abaphilayo kuleli lizwe. Bengilalele kustudio kulokhu ku-live talk ekhuluma uGawule ethi abantu beZimbabwe ababambane bebe ngabantu bani sizobambana njani bona beyibo abasibandlululayo benza okwabo bebodwa le sizobambana kanjani. Please abantu bezana abazame ukusihlonipha benanzele ukuthi asibo bodwa bakuleli lizwe lathi singabantu sifuna ukuthi sinjani siphile njengabo. Ngiyabonga Mundlela esiphezini.
Yes, salibonani, salibonani kustudio 7 balalela abahle. Injani kodwa? Hayi, siyaphila, sibona ukuhlupheka kwethu kodwa sihlale egangeni njengezinyamazana. Kunzima, kunzima obusekhaya, hayi, ogawule bavika nje induku beyibhekile. Bathi liqhosha libhekiwe, umuntu uyala into esegcekeni ukuthi badlala ngabantu, baqinibezela abantu. So lokho abakwalayo hayi sizojika izinto one day nawo bazozibona besenkingeni nale esikuyo ngalesi sikhathi abakwenze kodwa hayi kuzophela okungapheli yokuyahlola lokuhlolayo kuyaphela. So into ekhona emhlabeni ofanele ukuthi bebekwazi ukuthi uNkulunkulu kwasiyo wabo noma bengakwenza kodwa luyeza usuku labo lapho kuzabaphelela khona. Ngiyabonga sikhala kunye lemoni yako lemoli yakothamani Ncube abehlelwe ingozi bese sikhala nabo bonke abayehlele izingozi noma abadlule emhlabeni sidlulisa ukudabuka okukhulu kubo bonke abantu bakithi abalahlekelwa ukuphila ngezingozi kungenxa yemigwaqo naleyi emibi abantu lokho bentshontsha imali bezidlela imali. Ilizwe leli lincane kakhulu ukuthi ngabe uthwalile abantu abababusa abalengqondo aba right incane kakhulu. Nansi iBotswana iyakwanisa ukusupport abantu bayo, iSouth Africa iyakwanisa ukusupport abantu bayo, thina siyahlupheka kula mgwaqo Gawule ukhuluma. So usuke eCholochu siya kobulawayo bekumango we-45 minutes emgwaqweni we-Show Smith, namhlanje uhamba 3 hours uhamba uncenga ubalekela imigodi kugcwele imigodi yonke indawo leyo. Angazi ukuthi ukhuluma nemdala engaka nje laye, ikuthi nje laye angazi ukuthi kahlelekanga kahle. Yiko kwamenza wabaleka kuzapho waya kuzanu waya ku-MTC namhla sebuyele kuzanu khulumela isisu sakhe lo akananto ayikhulumayo.
Mina ngimayikel into engiyibonayo lapha yikuthi aze imali yangibona leyo ukuthi oyayenza ngaziyenze nothing ezayilophoza ngenxa yokuthi the indlela abafusa ngayo ababuzi ngendlela eyiyo. Ukusa kwabo yilokhu awokho ukuhluluza thina esingelalutho esingelane uthongo babe
singela
sithola
sithole gokuncane bese sithathela linjani basakazi be studio 7. Mina kungitsisa ubuhlungu kwela kithi ukuthi izinto ziyakhwela ngamihla ngemihla imali iyawa okuzwayo nalesiholayo ama RTGS aluzi value okuzwayo ayikhona ukudlala kathi sibukise ukufiwa ifuel iyahlupha amapolice asibonakala ebhotabhota basenzela ukuthi singatshengiseli ukukhalaza kwethu kuhulumende ngobukhonona. Ngapha umongameli uthi yena udla esikudlayo ugqoka esikugqokayo ngibona ngamazwi okuthuka lawo sibuyasithuka usihleka usulu ukuthi hayi thina akulalutho esingalwenza kuyasihleka nje hhayi kubuhlungu okwenzakala kithi asazi ukuthi sizaphumula nini. Thina kunabayisebenzi imali ayikangeni emabhenki hhayi kunzima kwela kithi. Umthandazo sakhulume ngayo kambe ama-church egcwele angakasithandaza kuyehlula sibili asazi ukuthi kuzaphetha ngani ukuthi sitshintshe imali kumbe senzeni konke kunzima kwela kithi.
Lami lingangithi gaga kusasa nke ngitsho mbijana eke bengize lami ukuthi ngithini heyi siyadubeka kuleli lizwe hayi imali ayikho imali yawa ngelanga ngelanga iyakhithika shem.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo, sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra unkosikazi Queen Malikwa.
Ngabe lapha ngicela ngibingele lababali abalaleli linjani balaleli, ngiyabonga baba Gandhi kuba kusitudini. Indaba lapha esikhathaza kakhulu iputho lezaphu lezikha ngwayo akufundiswa abantwana. Abantu beZimbabwe abakwazi ukuthi kuke kwaba lempi enkululeko especially kithi thina mazi. Kukhanya ngathi impi yaliwa ngabezani lakuphela thina silwa. Ngakho ezikolo bekumele kufundiswe kucace zonke indawo ukuthi abantwana babekwazi impi yaliwa yiZipra kakhulu ukudlula izandla.
Ye manje ke nxa sikhangela khonoko kutsho ukubana kungani kukhulunywa kakhulu ngembali yezandla lezanu, lina abekuZipra libona ungani kwenziweni ukuthi abantwana abazazalwa kusasa babekwazi ukuthi imbali yabo ihamba kanjani kakhulu lina abeZipra?
Yinto esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu, but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba iZipra yiyo eyakhululekiswa. Kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayidimela i-1. Kudala sazama ukukhulumisana lohulumende ukuthi hayi kumele kuphume kukhulunywe sobala. Thina ukuthi sivele kahle egcekeni sekungani kuba ngcono kathisi ngoba siyafamisa ukuhamba lemakhaya sikhuluma labantu. I-history yabantu bakithi abafaye empini amadokhumenti ziyatshontshwa. We are failing ukuthi sitshele abantu ukuthi umntanakho mama ufile ngelanga elingakho esikhathi esinje ngoba vele abanye bethu laba ama-rivals ethu abafuni ukuthi information yonaleyo ivele batshontshe amaphepha balawo.
Manje nxa sikhangele ukubana yona izaphu leZipra kwakuzinhlanganiso zelizwe lonke, kodwa ke nxa sisizwa kathesi imbali ekhona yenza kukhanye ungani iZipra kumbe izaphu kwakuzinhlanganiso ezeMatabeleland, lina likubona njani khona?
Abadala bayakwazi iqiniso, but indaba ekhona ebehlulayo ukuthi abantu bangakithi bagcwele ukwesaba abantu beZimbabwe. Nakhathesi begcwele ukwesaba abakhulumi. Uyabona abantu beZimbabwe ngesibonelo ongakunika sona, anti wabona ukukhitshwa kukaMgabe baselebrate ngoba into yakhona bebevele bengamfuni. Kodwa wayesithi angakhuluma lapha kumba ngathivizwa umhlangano wabahamba beqakeza izandla bonke bememukele kakhulu. Into abangayifuniyo bagcwele ukwesaba, abakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi into leyasiyifuni njalo kubekamanga isilo qiniso. Bona yonke into bayemukela benze ngani into ekhona kodwa kungayishiyo into ekhona. Khathesi kunje abadala bayakwazi ukuthi iZipra uyezwa noma uhamba, mina ngahamba ngafika eliyo tito le, abadala bafika bangitshela bathi bona babehlabela ithuro-thuro behlabela izapho. Bathi khathesi ungafika bayenze ngani abakwazi ngoba besaba i-system ekhona.
Ye ngamafitshane-ke ungasitshela ukuthi yona iZipra njengoba uyisho ukuthi yayingani iqinile ungani njalo yiyo eyaletha inkululeko, yayilabakhokheli abanjani abangayisibo abavela esigabeni seMandebeleni abasuka baba ngabakhulu kakhulu bezandla? Ungasitshela ukuthi ngobani njalo obakhumbulayo?
Abasuka kuZaphu besiya kuZandla.
Ye
bonke lo president osibusayo wasuka kuZaphu waya kuZandla, bonke abantu otongagara omjuru bonke babevele ngabantu bezapho basuka bebhazuka besiya khona ngale. Namhla bayenze ngani into abangayazi?
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kungenzakala yini ukuthi izaphu ibe yizaphu yona le eyayingelizwe lonke, inkokheli ivela kunxa zonke zelizwe?
Ye kwenzakala, singathola esingabakhetha obaba abaqinileyo nabo omama abanezindi abakwanisa ukumela into yabo. Izaphi izavuka and iveli khona, izaphi khona ayifanga. Ezindlini bakhuluma ngezaphi kodwa phandle besaba. Nxa kungaba labantu abaqinile abakwanisa ukumela into yabo, hayi izaphi iyavuka. Izaphi sithi kayivuke vele isebenzi ngoba okunye konke lokhu sekwehlulekile elizweni.
Alo ke ngonkosikazi Queen Malikwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Lalelani ihlandla lesithathu kusasa lengxoxo zethu zembali yezaphu. Umongameli Donald Trump welemelika ubikwa esethumele amasosha adlula inkulungwane esigabeni se-Middle East ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kwelizwe leli lele Iran. Kunjalo nje wayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnomzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela abancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani isikhathi sisasekhona kodwa lanxa sebezele sebekulokudlephana uBiden loTrump. I think you got isikhathi sisasekhona sisasekhona sibela kukabonakala ukuthi kwezawela ngaphinduke loxa kuxa.
Kodwa kubona labo abangani bayathembisa, ubona ungani asithi uTrump abhekane lo Biden ubona ngani kungazalwa nkomoni ulakho yini ukuthi amehlule kakhulu kunkulumo mpikiswano eziyandise ukwenzakala kulabo ababe bephumelele?
Yeah, angithembi ukuthi uBiden angayihlula uTrump kathesi. Angithembi kungaba ingxazi ngalingana kodwa uTrump abantu bakhe bangani baqinile kathesi. Abantu abamlandelayo balamadlabo zana kwakathesi. Ngaphandle kungaba ngomunye.
USanders ke yena umbone njani nxa engabhekana mathupha lo Trump?
USanders ngimbona ngcono. USanders ngimbona ngcono. Ngilothe kuphela nje ukuthi laphana wadliwa ligame lamandla uClinton. Wadliwa libizo likaClinton but ngabe bafakana laphana kwakuzaba ngcono. So mbona ngani uSanders? USanders lokhe labantu, abantu lokhe bemfuna but. So ukuthi uBiden kuyabe sokungani sokubiselwa la okuthiwa yi-establishment. Ngoba uBiden has been in the system for a long time.
Kanti manje pho nxa singakhangela umuntu onjengo-Elizabeth Warren ke ongumama, ubona ungani engamisana lo Trump yini?
Warren bona ngani ulaka amathuba sebele ngoba abantu bafuna umuntu ongani ongayisiyo phakathi kwe-system level ikhona. And Warren has proven herself esikhathini ezendluleyo ukuthi hayi uyalwa sibili ulwela abantu ulwela nje abantu makhaza. So yeah, uWarren hayi sengizwile abanye bethi bangamsekela sibili.
Ye, siyabona ukuthi bakhona abanye abaphansi khonale abafana labo obhutigigi labanye. Ubona ungani bona ke balakho yini ukuthi bagcine benze ngcono kumbe ayisimele sibakhangele ibona labo kuphela abaphezulu uWarren, uBiden, loSanders?
Yikuthi into leyo kayiqedakale kwesinye isikhathi ukuthi ingaguquka. Sasike sabona iguquka isikhathi eziningi. So lanxa sikhangele yona la amagama ayiwasekhangele ngeke sibalahle labana ngoba and kukhona kuzayiwe ayiwa le kuyenzwa konke into. So hamba ngama-states, New Hampshire, yeah. Kona sizabona sibili, so kusiyafika i-convention ukuthi kuyabe kume njani. Kodwa kwakathesi kusasekhatshana, sasemasinyane lethu.
Alo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. isikhathi njengoba ngichilo ke hayi singani le nhloko zendaba asisekho nje lesikhathi ukuthi siliphele inhloko zendaba siza kwenza nje ukuthi ke ngilivalelise ngilifisela ke ilanga elihle sidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama kumbe kusasa ngo 6:30 njalo ekuseni igama ngu Chris Gandhi.